kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zolukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Abaphila legciwane le-HIV basola indlela uhulumende ahlukuluze ngayo umprofita uWalter Magaya ovezele ibandla lakhe ukuthi usethole umuthi wokwelapha igciwane lengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lentatheli zindaba ezingena umhlangano owenziwa minyaka yonke owe-annual Media Stakeholders Conference iveze ukukhathazeka ngokuqonga kwenani lentatheli zindaba ezihlukunyezwe lonyaka nxa kuqathaniswe leminye iminyaka. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Loko uphume emhlanganweni owenziwa kanye ngomnyaka oqoqwe ngumanyano wenhlanganiso esebenzana lentatheli zindaba eMedia Alliance of Zimbabwe owenzelwe endaweni yabeSapes Trust eHarare. Lumhlangano wenziwa ngaphambilini kokunanzwa kosuku loqathekiswa kwamalungelo entatheli zindaba emhlabeni jikelele olwe United Nations International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists mhla ka 2 lwezi. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uthembise ukusebenza nzima ukuqeda lokho.
The ministry knows that there are other challenges that constrain the media.
Uhulumende uyazi ukuthi kuningi okuphazamisa umsebenzi kwaba kuhlangothi lwezokuphatha indaba, okubalisa ukulondolozeka kwentatheli zendaba, indlela eziloba ngayo ukuloba indaba zamanga, ukwehla kohlonzi lapha okufundiswa khona intatheli zendaba, umsebenzi okungalinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kanye lobugwelegwele osebutholakala kulolo hlangothi.
Rampant corruption in the sector, all of which deserve everybody's attention.
Kodwa intatheli zindaba elodumo ebisemhlanganweni lo uLenox Mhlanga uthi lanxa besemukela izithembiso zikahulumende bazoyicela isivuthiwe.
Thina esifuna ukubona ukuthi kwenziwani okumqoka esikubonayo esingakubamba sithi xaba, ngoba bayathanda ukukhuluma ngakho. Engikufundayo kuminister ukuthi kathathe wona amaphepha avele khona, ama-research akhona, konke okhona emahhovisini akukhangele ethi kuyini engahamba lakho. Ngiyetshengisela intatheli lozulu ukuthi uhulumende lo omutsha sesithathe indlela le ukuthi sikulungise.
Kusenjalo uhulumende uthembise abakumsebenzi wokwethulwa kwemibiko ukuba inkampani yomsakazo oweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ayisoze yaqhubeka iyiyo yodwa esakaza kumabonakude, ngoba sekuzonikezwa amalayisensi kwamanye amankampani. Kubikwa kuzosungulwa njalo imisakazo yamawayilesi ezabelo kunsukwana ezizayo, lanxa engasacacanga ukuba kuzokwenzakala nini lokho. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras, uVivian Marara, besalindele ukubona kufezeke lokho.
Tina esifuna ukubona yikuthi sibili esikufunayo sokukhona ama community radios ama law reforms sekhona lani lani kathesi ukuthi singabathi bayenzile kumbe abakayenze I think it's too early ukuthi siba judge so asike sibanike isikhathi 100 days zabo idlule after 100 days sesibabuza but lina lati sithi within the 100 days lizanika ama community radios ama license lizayenza lokhu lalokhu kungapi
ukhangelelwe ukuphela kusasa mhla ka-2 Lwezi lomhlangano obuthandise ingcwethi kwezokuhanjiswa kwezindaba ilizwe lonke abogatsha lukahulumende olubona ngezokwethulwa kwemibiko kanye lazo intatheli zindaba wokuhlaziya okuhlupha kulolu hlangothi ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Inhlanganiso ye-National Bakers Association of Zimbabwe epheka isinkwa ithi intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.10 yayafika ku-$1.40 kusukela kusasa. Inhlanganiso le ibifuna ukuthi isinkwa sinye ngasinye sithengiswe nge-$2.20 kodwa uhulumende wangenela ukuthi i-Reserve Bank of Zimbabwe izakhuphula isilinganiso semali yakwamanye amazwe eyipha abapheka isinkwa ukwenzela ukuthi benelise ukuthenga ingqoloyi eyeneleyo. Kodwa umnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamezi eyebulawa Progressive Residents Association utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kwezinye indawo intengo yesinkwa ibivele isiphezulu kwe-$1.40.
Isinkwa ligolide kwelakithi lapha ngoba ngikhuluma kunje ngile ngaba semagwegweni sebesithengisa ngabo-$2 bona abantu bama Bakers Association ezibabeke ba posta izinto bethi bafuna siye ku $4 ngenxa yokuthi kabatholi i foreign currency yaneleyo so $1.40 lo abamthoyo engaba nzima ngoba vele isimpatha kithi siyadula kodwa unganeno mbijana kuya posta kube ngcono kodwa ke siyagula still ngoba imali ikunzima kwezamabhizimusi kuhlangothi lwakithi lolu so kungcono nxa sesibe $1.50 kulalo $1.40 kulalokhu sase sikuzwa okwabo $4 kungani kunganeno nanxa nje kungasenze kujabulise kangako izakhamizi
ngezinye indlela uthi abantu bebevele besithenga ngentengo ephezulu okwedlula le
yebo so kusiba nzima ngoba into eyenzakalayo ukuthi kuyaba nomkambo omnyama laba abasenza isinkwa bese besifihla ukuthi laba sebesitholile bathathe iadvantage ukuthi nginaso abese kweza iprice ongekho emthethweni kodwa bona abasupplier oProton labo Bakers labo Lobbyists intengo yabo ibisithi irecommended retail price ibe $10 so ngase sikhwele nge-$0.30 lakho kubuhlungu ngikhangelele ngomkhono womu wakithi okhona
kodwa yona intengo yempahla nje ibisinjani kathesi lokutholakala kwazo
impahla lokhu ezidula ispecial empahleni esingathi ngama-basic needs uyakhona ukuthi uma ufuna amafutha kuthi uqala uthenge i-grocery ye-$15 ukuze uthole amafutha nawe ngenxa yakubo-$6 $7 so impahla aziyehlanga ziyatholakala sibili kodwa ngentengo ephezulu engenelisi izakhamizi
uhulumende uthi inhlelo zakhe ezinye besezitshengisa umthelela wokuthi impahla sezitholakala njalo le ntengo yazo inyehla liyakubona lina lokho
lokhu kasikakuboni ngoba ngangikhuluma ngama-basic things kangikaboni okwehlileyo ungakhangela othukela labobani bani kukhwelile kangikaboni ngitshole supermarket ekwehlisileyo likhona uyalithola emashelfini ngama-$2.50, $2.40, 2 kg kakukatshengiseli ukuthi uhulumende really sinyathelile sile ukuthi ama-prizes ayehle ezintweni kakukakhangi practically kube nje ukukhuluma kasikakubonge kusenzakala
alo ke ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo
wayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje Mahlabezulu
liyaminywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPresident Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Abantu abalichumi abadinga umsebenzi wokuthatha isikhundla sokuba ngumchuchisi omkhulu kahulumende esichiwe singasela muntu ngokusuka kwaMnumzana Ray Gobba babuzisisiwe lamhlanje ukuba baphe ubufakazi bokuthi kungani befuna ukuthatha lesi sikhundla. Okuningi asikuzweni kuPresident Jeremiah.
Havali shumi laba babuziswe ngabe commission yezemithetho eyedu judiciary. Havali shumi laba babuziswe ngabe commission yezemithetho eyedu judicial services commission namhlanje. Iningi labo elibuzisiweyo liphathe kabanzi ngohlangothi olwe National Prosecuting Authority abathi lilodubo olukhulu lwenkohlakalo. Umnumzana Matthias Cheda wake waba ngumahluli womthetho ndaba waphezulu owe High Court engakayisebenzela kwele Namibia lapho angumahluli womthetho ndaba we High Court njalo khonale okwamanje. Nguye okhokele ngokukhalaza ukuthi kuhlangothi lwe NPA kulodubo olukhulu lwenkohlakalo. Omunye njalo wababuzisiweyo lamhlanje ngunomzana Tinomudayishe Chinyoka ongelinye lamagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uchinyoka yena uthi indaba eziningi eziphathwa kuhle ngabahlulelayo kungenxa yokungenela kakhulu kwenkokeli yezombusazwe likahulumende. Abanye abaphakathi kwabalishumi laba ngunkosazana Jesse Majomi, igqwethakazi elilodumo elake laba ngumeli weHarare West edalele iPhalamende.
Hlelo lwe Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala kweZimbabwe kambe abantu abaphila baphila njani kwamanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Aleva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezemithetho kweleTurkey umnumzana Abdullah Gül usekhuthaze eleSaudi Arabia ukuthi liphathise ngokucutshungulwa kodaba lokubulawa kwentatheli zindaba uJamal Khashoggi obulewe esigodleni someli weSaudi Arabia eIstanbul. Umongameli Maithripala Sirisena wele Sri Lanka ubikwa eselaye ukuqhubeka kokuhlala kwedalela eParliament ngemva kokuxotsha kwakhe inhloko kahulumende ebikhona uRanil. Lesi sikhundla kuMahinda Rajapaksa okudale ingxabangxoza kwezombusazwe kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkampani esebenzelana lohulumende e-Australia Invictus Energy Limited isifumane amafutha awe oil kanye legas emzarabani njalo lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa umnotho welizwe. Esethula umbiko obukiswe kumabona kude lamhla ntambama umongameli Mnangagwa uthe inkampani le isahlolisisa lindawo andibana iqalise ukwemba ngomnyaka ka-2020. Uphinde wathi uhulumende waqalisa ukusebenza le nkampani le e-Australia i-Invictus Energy Limited kunyanga ezimbalwa ezedluleyo ukuthi idingisise ngamafutha la. Inkampani le ethi imazisile ukuthi ngempela akhona amafutha njalo layo isebenza lamanye amankampani azingcwethi kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho.
Mona njengani kusesekhatshana kodwa nxa singabantu sibili afuna ukuthi ilizwe lithuthuke ngediscovery leyo kumele siqalise ukuhlela inhlelo zethu njengabantu abaza kwansi ukuthi babe le mali eningi. Ngiyabe ngilethemba lokuthi uhulumende uzaba lohlelo elokuthi achasise labantu ukuthi i-discovery le izahamba njani njalo nxa kuyukuthi izimali sezivuya zizahanjiswa kanjani. Sike saba lama diamonds wochiyazwa kodwa salahlekelwa yi $15 billion ngoba besingahlelanga lutho besingela plan ukuthi izimali zangkhona zizasebenza kanjani. So salahlekelwa izimali eziningi kodwa ama diamonds sewahamba. So ngilethemba lokuthi nxa kuyukuthi liqiniso ukuthi sesitholi oil so kumele sifunde emazweni anjengeGhana abanelihlelo engibona njengani zinhle ukwedlula amanye amazwe njengeNigeria ukuthi abantu bayagcina bebulalana bebulalelana i-oil yankhona.
Ukhulumende uthi usebenzelana lamanye amankampani kulolu hlelo. Kambe ukuthi eZimbabwe lapha ingathola okuningi njengoba sebeza kwabelana inzuzo.
IZimbabwe ingathola okuningi kodwa njengoba iZimbabwe iyo engela mali umele babe lobuqotho sibili uma negotiations lapha ngoba uzabona ukuthi amankampani lawa engabuya esithi thina njengoba singabantu abafaka imali sesifuna a larger part of the of ama proceeds. So iZimbabwe umele ibe labantu abakwansi ukuthi banegotiate i-deal elizancedi ilizwe. Ungakhangela eNorway amankampani afuna ukugebha i-oil eNorway. INorway iretaina i-about 86% of ama proceeds. IZimbabwe ngeke yafika ku-86% kodwa umele ibe lama negotiations izuze ingxenye maybe 40 or 45% yama proceeds akhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ukhulumende uthi usibalukhulu webhanga lesizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uzengezelelwa isikhathi sokukhokhela leli bhanga okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela imbiko ememetheke ebulenjini izolo isithi Mangudya engaba esephelelwe ngumsebenzi ngoba ihlandla lakhe leminyaka emihlanu selifike emaphethelweni. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba wethule umbiko lamhlanje esithi Mnangagwa ulethemba ngendlela uMangudya asebenza ngayo ngokunjalo kuzamele aqhubeke esikhundleni lesi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi endawonye lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla onguye osungula ingxoxo.
Hayi abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo. Nami ke ngiphinde ngitsho njalo ngoba na amabhondi kababa lo ugavena ekumugabe ekukhulumendo owadlulayo wathembisa wathi yena hayi yena amabhondi angakela ukusebenzeni izarisayini kho ke karisayinanga amabhondi kodwa kasebenzi njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2 cents esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani. So sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2 cents lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani abhadalani kodwa mangathi hayi ngibona ngazani ukuphosa ukuphazamisekile lapha na kumele ukuthi umthunyube lapha ne APA a new gardener ukuthi umgane omutsha wokudlela ngabe lokho edlela emganeni obhobokile njengomangunza hayi
mnumzana mkhwananzi wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngo siba lukhulu webhanga le reserve
kuzindaba ezidanisayo mpela nami ngivumelana nobaba uKhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe siyazi ukuthi lizwe lakithi liwela sha amangqeshane ngaphansi kwakhe umnumzana omgabe nabo bonke abantu kade ebaqoka ebaqokela ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe umangutsha leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle nizongixolela umangunjalo njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile ezisolakalayo besicabanga ukuthi-ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha njengoba ethembisa kangaka umnangagu ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha anyathele ngonyawo olutsha besicabanga ukuthi-ke uzomsusa lo muntu ngoba imgilingwane ethile nemkhonyovo ivele isenziwa abantu e-Reserve Bank njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyokade hamba ayothenga amabhondi aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayobanothisa bazinothise bona baphathwa of umkhonyovo omubi okuyiwona okucikelela phansi umnotho waseZimbabwe bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa umnumzana omnangagwa bekumele lo muntu ahlabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume ngibona sengathi ukuba khona kwakhe ekuqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa sengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza nomthuli ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokhu aqonda ukukwenza usezophazaniswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhensa yikho-ke kuyadanisa ukuthi umntonja kuyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga
mnumzana mkhandla manje wena nxa ukhangele ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguzulu
uzulu lapho kungenziwa ubaba umnangagwa singathi umkhokheli welizwe umnangagwa wakhupha ama-ministers from different portfolios watshintshatshintsha wakhupha ama-pem secretaries wakhupha ku-army wakhupha emapholiseni wakhupha ama-prisoners izibotshe ejele futhi kungene ezinye ngale ukungena kwakhe lo ubaba lo kaphume ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi i-engage first singabasikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu sesidinga nje abantu bengene ezitaradini ngobana lobo siphatheleni kakhuthiwe laphana kube kanti kade bemunya kuyena lumangunda lo
ya mnumzana mkhwananzi kathi kungakusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangutsha ubekhona kumbuso kamongameli Mgabe ukatheso khona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo
mina lo uMangutsha angimazi sise kahle ukuthi kahle ubevele engubani esuka kuthethwephi kodwa kusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi ngabaphathi belizwe kusasengiyumgabe ubekwenza uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono umuntu ongiyena owenza ukuthi umbuso kamgaba ungamchithekeli okwesikhathi eside ungamchithekelanga nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho ngineqinisa ukuthi lapho umgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenisa uMangutsha nakho uMangutsha wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikamgabe futhi lokhu akufunayo kuzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazukukuthinta
alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa indawenye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla Uprofeta Walter Magaya uvezele ibandla lakhe le prophetic healing and deliverance ngesonto ukuthi sethole umuntu welapha igciwane leHIV lomkhuhlane wemvukuzane. Wenze umhlangano lomphathi ntambo wezempila kahle uDokotela uBadaya Moyo waxolisa ngakwethulele uZulu. Kasenelisanga ukukhuluma loDokotela Moyo loMagaya ngodaba lolu. Abezempila kahle abagoqela uhulumende bacothoze uMagaya bese basebenzisa abantu bangakeli ukunatha amaphilisi athundubeza ubukhali begcikane le-HIV. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Inkomo osephile legcikwane leli okweminyaka elithumi lanhlanu ngokwethulwe nguMagaya lokwenziwe nguhulumende.
Umuntu ophila lo mkhuhlane wona lowo kuzi good news kini nxa kuliqiniso. But then uhlupho engiba lalo mina yilololuyi-one, the way i-government maybe mhlawumbe kuyenhle ngayo aba-athakhana laye maybe through the media bengamadresanga. Ngoba mina I believe ukuthi umuntu nxa isithi usetholile umuthi kumele umuthi wangikhona uhambe kuma-processes akhona ukwenzela ukuthi usetshenziswe nguye wonke umuntu, kungabi ngumuthi kaMagaya mhlawumbe le-church yakhe. But what we are saying ukuthi khona kawuthestwe umuthi lo waziwe than ukuthi bona baqalisa ukumbhomba bengathestanga. Yilo uhlupho esinalo eZimbabwe. There are a lot of people asebaklema ukuthi balawo umuthi lo bayelapha i-HIV and AIDS. And those people akulanto eyenziwayo. And uMagaya comes like sithi sengilawo. Mina kangivumi kangiyani ngoba kangikwazi ikuzeni umuthi wakho uMagaya kangikanjani kangikawubona. So I'm saying ukuthi government, through Ministry of Health, whatever, like whoever ikuzeni, bangakhonfuse abantu. UMagaya usenzile ama-claims akhe, bakabambize. Cela ubuye lo muthi wakho siwubone ukuthi uhamba njani. But well, ngile mbuzo mhlawumbe bengingayibuza uMagaya ukuthi utestwe njani lowo muthi, utestelwe kubobani. And the other thing maybe bengingam-advisor yona ukuthi angakhiphi abantu kuma-ARVs ebayintroduca kumuthi wakhe ngoba awukabi scientific. Whether u-scientific research thina kasikabi la information aleyo. It's something esiyizwa kubanga umsindo through the papers lamapholisa bemreda. I think the government, what they're doing, is not professional ngoba people would think ukuthi uMagaya umuthi lawo but i-government sisiba jealous. They should have invited him kwaba yinto abatshela isizwe kumhlaba ukuthi no, we are testing ama-claims kaMagaya so that nxa sokuphuma kuphume sokucacile ukuthi kuliqiniso kumbe kakusoqiniso. So it is, it is now it's really confusing. But if it's true, that's good news to me ngoba mina I'm taking ama-ARVs. I'm not only taking what I think second line kathesi. And lapha eZimbabwe sile first, le second, le third kuphela. So anti yabona ukuthi nxa sokuthiwa sokulomuthi, that's good news.
Ungezwa umbiko onje uyayekela ukwathatha yini ama-ARVs?
Abantu kumele baqhubeke benatha ama-ARVs. La uMagaya kangabakhiphi abantu kuma-ARVs ngoba i-treatment esiyaziyo kathesi ngeyama-ARVs. But nxa sokuleyinye sokumele layo ibe officially ingaphumi isemuntwini maybe one because sithi kakwenziwe ngendlela eyiyo. Mina kangisoze ngiyekele and ngiyaxwayisa abantu abaningi ukuthi bangayekeli njalo bangawugijimeli lowo muthi lanxa singaloyisi ukuthi lathi sinathe umuthi lo kuhle kuphele kwinto lo ngoba thina kasikhangelelanga ukuthi i-discovery yomuthi lo owelaphayo ungatholakali kuphela e-America. Nxa kunabantu abangawuthola eZimbabwe lakho kuhle. So but abantu kabaqhubeke benatha ama-ARVs.
Kodwa-ke nxa ukuthi ihulumende ehlukuluza uMagaya kangaka, lina lilendlela lokuthi lingakhulumisana lohulumende yini kumbe lo Magaya ngodaba lolu?
No, i-government yeZimbabwe I think uyayazi lawe ukuthi babe bexwayiswa ngubani nengaphi. Anti uyabona. But iqiniso elikhona kabangamhlukuluzi laye ngumuntu osenze ngathi mbe ngama-claims mbe ngithi ngothi ngisetholile umuthi. But sesifuna phela umuthi lowo uyehlolisise ucubungulwe ubonakale ukuthi ngeqiniso uyelapha yini isizwe sisizakale. But now i-government ngendlela ekubamba ngayo namapholisa if I'm professional even like Ministry of Health whoever the second time ukuthiwa nginjini bokuthiwambani abakwenzayo akukho professional kabambize wenze ama-claims bafuna ama-claims la yenziwe ngabantu abase-university yini mbengam. So ukwenzela ukuthi siphume le nto eyiyo Magaya ubesitshela into engayisiyo ama-tablets akhe lawa kahanjani kawelaphi kube ne-official statement ecacileyo hayi khona ukwethuselana ngoba nxa sesenze nje ungangani kukhona abakuvalayo.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Inkomo ophila legciwane le-HIV ekunhlanganiso yeZimbabwe Adventist AIDS Ministry. Singakahlukani lamhlanje sigqiba-ke uhlelo lwethu asikhangeleni inhloko zendaba. ababona ngokwethulwa kwezindaba eZimbabwe bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lentathelo izindaba ezihlukunyeziwayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.